inkinga yokuthi izanu isiketha amabutho yenzanga zani ngelinye lehlangothi lema-committees abo ezanu. Thina sikhuthaza amabutho njengebanjani ye-NDC yabayo ukuthi hhayi maqhawe namaqhawe kazi. Siyazi ukuthi lo msebenzi omkhulu othi ligcine kilishe ukwenzeka ukuthi izitha ezivela ngaphandle ngase zabuye zizothi phambanisa ngilitshaye lihlombe khonapho. Ngicela ukuthi lenze umsebenzi ngalo wokugcina ilizwe okuthiwa yiZimbabwe.
Kodwa nxa sesikhangela-ke siyakwazi ukuthi ibutho lisanda ukubulala abantu abayisikhombisa eHarare, khonapho-ke ungathi lokhu libathemba yini ukuthi bangagcina-ke umvikela weZimbabwe?
Sibakhuthaza ukuthi abagcine ilizwe leZimbabwe, ayikhona ukuthi basetshenziswe ukuthi babulale onina, oyise, oyisemkhulu, abantwababo kumbe abazukulu. Hatshi, enjalo sinethemba lokuthi kuzaba into ezafezekaleyo ukuthi okwenzakaleyo insuku ezedlule lokhu ngokokuqala njalo ngokokugcina, ngoba thina sazi ukuthi amabutho kumele alondoloze ilizwe. Njalo iNkosi ikhuthazayo, njalo sakuthandazisa khona.
Siyabona kodwa ukuthi ibutho ngokungena kwalo emgwaqweni lidubula abantu, akwaziyo ukuthi ngubani wathi lingena emgwaqweni. So ke akutsho ukuthi kulabantu esebele mamilishi yabo yini?
Inkosi ke phambilini thina ibutho silazi lilo lilondoloza ilizwe okuthiwa yiZimbabwe. Nxa sebezahanjiswa uhambo olungalisilo lokulondoloza iZimbabwe, hhayi kabahlehlele emva bakhanyele ukuthi baqhatshelwa ukwenzani kuleli lizwe laseZimbabwe. Nxa kunabanye asebevule amanye amasotsha angasiwo wethu thina esiwaziyo yaseZimbabwe, athi nxa iphuma ngaphandle kwelizwe isitshaya impuluko imisebenzi abe abayenza iyamangalisa. So esikutshoyo ukuthi nxa sekunabanye asebenamanye amabutho angasolathi nesaziwo, hhayi kutho ukuthi laba abantu sebefuna ukuhlukuluza ilizwe laseZimbabwe.
Nxa sesikhangele njalo siyabona ukuthi ibutho lancedisa kakhulu ukuthi kususwe owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Laphinda kathesi-ke lathi fulokohlo langena emigwaqweni, akutsho ukuthi yilo elibusayo yini? Nxa ukhangele khonokho Makumalo,
nxa kuwukuthi yikho kunjalo ukuthi ibutho liyabusa, hhayi alicela hlobo zami ukuthi asikhangeleni isisekelo sombuso ukuthi sithini ngemisebenzi yebutho elizweni. Ngithemba ukuthi asonto okuthiwa kaliyazi liyayazi isikhathi sesifikile ukuthi sike silandele lona ugwalo lokuthiwa isisekelo sombuso esathi thina sonke lapha eZimbabwe mhlana sibuza ukuthi sifuna ukuthi sibe njani, savuma sasithembe ukuthi khonokho esakubhalayo yikho esizakulandela. Amabutho kawalandele ekuseseleni sombuso, injalo thina siyabalandela nxa belandela ekusekeleni sombuso. Lapho esingazwisisi khona ukuthi laba sebesehluleka ukulandela isisekelo sombuso, kambe ngamabutho esiwaziwe esafundiswayo ngokulandela isisekelo sombuso.